kulento okuthiwa ngama professional ethics zokuba ligqwetha. Ngikunike ngifananiswe umzekeliso wama ethics akhona kubalaphi odokotela. Umuntu angangena esibhedlela kumba fike esejari yakho esesifa elimele, kakuvunyelwa ukuthi uqalise ukubandlulula ukuthi lo muntu uselunywe yinyoka, mina ngizondana laye, kumbe uyi-opponent yami, kumbe uyini, ngingamelaphi, ngimekele esifa ngepoison yenyoka yona leyo. Nxa ungudokotela kungabuya i-patient isigulane, kumele usikhangele. Esigqwetheni lakho kulotshiwe e-constitution yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi amelwe ligqwetha alifunayo. Ngesilungu, every citizen has a right to be represented by a lawyer of his choice. Lilungelo elikhulu ke lonelo elibhalwe esisekelweni sombuso i-constitution. Lowo ke wena ungazikhethela ukuthi igqwetha lami kumele ngube ngubani. Ilungelo lelo kalincedi nxa amagqwetha lawo engelamlando ukuthi yawavunyelwa ukuxotsha umuntu ofuna usizo kubo.
Manje pho akunzima ukuthi lamhlanje uthi emuntwini lisela likhona igqwetha engazoze ndihambe ngegama, kodwa namhla usemele, khonapho akubi lobunzima.
Nxa kunjalo uke wa-expressa i-opinion, wakhuluma ngendaba yona leyo, wakhuluma into engafanelanga le instruction oyinikwa ngu-client wakho, uyavunyelwa ukuthi hayi mina vele lapha sendine-conflict of interest ngoba I have already prejudged indaba leyi, sengilombono vele sengifikile esinqumeni loba bengingazi lutho. Uyavunyelwa ke ukuthi uthi hayi nxa kunjalo ngitsho. Kodwa-ke ngichasise futhi emthethweni kulomehluko kakhulu phakathi komthetho lokupolitika lama-slogan epolitics. Emthethweni ngaphansi kwesisekelo se-constitution kuthiwa wonke umuntu ulelungelo le-presumption okuthi innocent, kawulacala ungakaprova ngaphansi komthethwandaba ukuthi ulecala uwonile. Everyone is innocent and presumed innocent until proven guilt. So ukukhuluma kokuthi umuntu lisela kwepolitics kungumbulali kwepolitics kakufanani lokomthetho. Emthethweni everyone, those bani kuthiwa kalacala ngaphandle kokuthi kutshengiselwe ukuthi ulalo lelo calo, kutshengiselwa ngaphansi komthethwandaba, hhayi kuma-slogan emigwaqweni.